Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kuHlolanja 2025 uNkosi Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lo umuntu osayethukile phela uSwazi ngenkulumo yabo bombshelo oblessed Geza laba ama freedom fighter asebenzisa ubhedu kulezi nsuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi intambo bakahulumende wakhe akumelanga bebhatheke kundaba zenkohlakalo.
Owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena.
Idale lephalamende liqale umsebenzi namhla kungelampawu zokuba kuza kuqulwa isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo bumemetheka ngamandla kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uqhube umhlangano wedale labaphathi ntambo bakahulumende wakhe ele cabinet owakuqala lonyaka. Waxwayisa abaphathi ntambo laba ukuthi bangaze bephatheke kundaba zenkohlakalo. Uthe kumele basebenze ngobuqotho ukuze bathuthukise impilo yomphakathi futhi bahambise umsebenzi kahulumende ngendlela ehlelekileyo. Zikhona iziphathamandla zikahulumende esezibotshiwe esikhathini esedluleyo ngenxa yokungathembeki. Kodwa imisebenzi yenkohlakalo egoqela ukuntshontshwa kwemnotho yelizwe efana legolide ibikwa ilokhu ibhakhile kuhulumende kaMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Suzan Chirota ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Lo umuntu osayethukile phela uSwazi ngenkulumo yabo bombshelo oblessed Geza laba ama freedom fighter asebenzisa ubhedu kulezi nsuku. Siyazi thina ukuthi ogwa sebezimisele ukuthi hhayi kungangcono impilo ziphele sife. Umnangagwa aphume ekuhlalweni yikho abakukhuluma nxa sikukhangele ebulenjini kugcwele ebulenjini. So lo umuntu osezilungisa kathesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana baka abathumayo bona abahamba behaza imali yonke indawo njengabo othivayo balebala eleshoneni kuthiwa yisigananda. So khonoko vele uthe utshengisa ukuthi hhayi umuntu lwana osengaphansi koSwazi, umuntu lwana osetshaya ezinkwilingi, umuntu osekhuthele ukhozi. Ubekelani ukukhuluma sonke isikhathi sonesi? uMnangagwa ungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngakhayela kathesi amaChina ayenza santando kulizwe lethu leli bathatha inotho yethu kodwa yena uMnangagwa kakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hhayi akumangalisi, umuntu nje osekhulume ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amawoveti okhuluma ngawo?
Amawoveti lawa ayecabanga ukuthi mbeni uMnangagwa umuntu olezigwanileyo, umuntu ozayenza into ezilungileyo, ozananzela into esimthuma kathesi uMnangagwa ukuthi wabele ama-war veteran ama-$200. So kuyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamemetheki. So khonokho akwenzayo lokhu akuthoye ekuthothoza i-corruption, hhayi ngumuntu nje osekhuthele ukhozi, ngumuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawo kavele enhlizweni yakhe, ngumuntu nje osekhind ukuthi bengamhluphinela umbuso.
UMnumzana Swedan Chirota ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lebandla leZANU-PF, uMnumzana Philip Gawule.
Umongameli phela ulembiko ayitholayo evela kulaba abe-security ababemtshela ukuthi laphana kunje izinto azihambi, laphana ngane into azihambi. Ngalolu hlobo ukhuluma nje phezu koludo alwaziyo ukuthi umsebenzi wenkohlakalo usubhahlile, usukhule kakhulu, usumemethekile, usufihla kakhulu inhlelo zikahulumende, usubulala umsebenzi kahulumende. Yike sewukhulumela ukuthi ususenziwa yibona bana bona bana abaphathi bentambo ingatsha yakhulumende lapha kusebenza khona imisebenzi yenkohlakalo. Usuzathola ukuthi ezinye indawo lapho babalwa khona sebebalwa yiwo sebephakathi, yiwo sebesenza inkohlakalo engaphezu kwamandla. Ukuthi ngabe sikhangela laba abanye ngaphandle ngapha, hayi ngokuncane kwakhona lokhu but inkohlakalo enkulu isisenzakala kwabantu. Kuyabe ikhulumela entweni ayibonileyo ayaziyo umongameli, uyabe ekhuza ezama ukuthi ngendlela zonke ungaba nendlela yini ukuthi abantu bangaguquka ekushiyise njenkohlakalo ngale eyeshe sibulalela umnotho wethu.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli ngokwakhe lo mdeni wakhe labo kabamsulwa ungani bayathinteka kundaba zenkohlakalo ikakhulu ekwebiweni kwegolide.
Khona kukuthi abantu bethi umongameli uyathinteka emsebenzini yenkohlakalo. Uyabona Nkomo, umongameli ngomongameli abanakho nxa benobufakazi bakho khonokho, hayi bengama laphana bethi umongameli uyenze umsebenzi wenkohlakalo laphayani, angeke nguvale khonokho. Nxa benobufakazi bebeinto ezibambekayo kumele bakukhulume bona ababanakho batho ukuthi umongameli ulemsebenzi le indoda nxa benakho okubambekayo abanakho. Kodwa okukhona ukuthi ngabeza umongameli uyakhulunyelwa noma yini yonke into. Umongameli yena uvele ngumuntu wokuthi emumeni wakhe noma wazi kuyenzakaleni umongameli uyathintheka ezintweni zonke, ngoba omunye umuntu olemsebenzi yakhe engcolile yenkohlakalo engasondelathelwani nomongameli, umongameli bayamkhulumela noba yini. Abayekile abantu ukuthi bakhulume, and kulilungelo labo ukuthi njalo abantu bakhulume, basolelwe kuba kusolayo.
UMnumzana Philip Gawule, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa esecungweni lomthungameli Gomo weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yeTransparency International ithi buyamemetheka ubukhohlakalo eZimbabwe. Yethule lokhu kugwalo olujulileyo olwe-2024 Corruption Perception Index oluveza ukuba eleZimbabwe likusibanga sekhulu lamathumi phose ayisithupha 158 phakathi kwamazwe afika phose amakhulu amabili 180. EleZimbabwe lehle ngokuthathu kunalokhu elalikho khona ngomnyaka ka-2023. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lophathintambo obona ngokwethula kwemibiko uMnumzana Jan van Muswere obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abaphikisayo bathi akumangalisi okwethulwe yinhlanganiso le. Livuliwe namhla idale lePhalamende kungelampawu eziveza ukuba kuza kuqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kule mithetho ezabunjwa kusigaba sedale lePhalamende lesi okuqela owe-Private Voluntary Organization Amendment Bill ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe ngokungabi khona komthetho ozabunjwa oguqula isisekelo sombuso welizwe loNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ukukhela idale lesenethi ekucelele ebandla le-CCC elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube.
Sizimisele ukusebenza ama-bills azathebhulwa kithi esenethi. I-PVO bill yiyo ezaphinda ijike futhi ngoba izange ithebhulwe kahle, kuqala izo ithebhule. So ngiyathemba ukuthi lathi njengama-senators sesizimisele ukuthi sikhangela lethi PVO bill.
Yes, siyabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni ngaphi ku-2028. Lokhu asikuboni phela kukhona khonapho elingane zakhuluma ngakho lizakwenzani ngakho.
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi yinto engekhoyo engakabuyi kithi njengeparlamente engakabuyi kithi officially. So imbuzo le mayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi into engakabuyi kithi. Kodwa asithina njengebandla lokho esimile ukuthenini asivumelane lokuguqulwa komthetho osisekelo welizwe.
Yes, siyabona ukuthi nxa kupasiswa imithetho khonapho emadale enu ikakhulu idale le-senate ngathi udale le-house of assembly kumele kuqalise kuhluzwe khonokele kumele likuhlolisise kwenziwa njani nxa wasitshela ke ngokuhambo lwangkhona lokuthi umthetho ubunjwa njani.
Hayi, umthetho uyabuya uqala khona kudalelele eleparlamente sitho ne-house of assembly oyilowa house. Yikho baqala khona baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini kuyebuzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulo mthetho lo onje liwubona njani. Usenzwa yi-committee yabi responsible. Asithi yi-health committee xa kuyukuthi yi-bill on health. Bazaphuma baye ngaphandle bayebuza umphakathi ukuthi sesifuna ukuthepla umthetho thizeni liwubona njani. Umphakathi ufake la umbono wawo yiwumsebenzi we-legislature uyabuza umphakathi bese uphenduka futhi ubuye sebebisa iripoti ukuthi ayesihambile umphakathi wona uthi bese kubuya futhi lathi esenate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye, kule komiti le i-Justice and Legal Affairs, omela ihlolisise umthetho obunjwayo. Yona ingena ngapi khona?
Ingena kuyo yonke imthetho, bale mvumo ukudla obacwangisise. Ukuthi umthetho lo nje obungena nje wena beyikomiti ye-Justice ne-Legal, ne-Parliamentary Affairs. So kusho ukuthi bona bagombolozele konke yonke imthetho yibabangani iyabe ngaphansi kwabo beyikhangelisise.
Lo Nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhokhela idala le-Senate ekubandla le-CCC. Elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owakwamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF.
Engangitshoyo ukuthi ngephalamende kule ndlela izinto zonke ezibuya ngayo. Okuyukubana kufanele uma kuthi izaba khona laphana kuzaba labantu abayiwo abazathi ukukhuluma ngayo. Ibisingena naphana ukuthi abantu badibhethe ngayo. So owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena abantu bakhulume ngayo badibhethe ngayo angiboni ukuthi kule problem naphana. Njengoba satsho last time ukuthi ongasuka kube yinkinga ikuthi abantu benze izinto bengalandelanga esingathi isisekelo sombuso. Uma kuthi isisekelo sombuso sile provision yakho konke abafuna ukuthi bakwenze kulula kakhulu. So ngaleyo ndlela into thina esingayenza ukuthi simelele lelo thuba elizalethwa ngayo iParliament ukuthi sibone ukuthi yona abantu bona ama-members of parliament bayipasisa kanjani. Ngoba lapho kuyabe kuyikulandela umthetho wangikhona ukuthi izinto azenzwe ngendlela enje. Ibandla le-ZANU-PF lingazange leqe ini eminye imithetho ekusekelo sombuso ukuthi uma into enje kufanele ihanjiswe ngendlela enje.
Ye, khonapho ke nxa ukhuluma Baba Nkomo siyawazi ukuthi kumele kube lo muntu oza kuqalisa khonokho kube lokuqala ngapi. Qala ebantwini, qala ngapi?
Kube nomuntu ozawuqala, kufanele kube nomuntu ozawuqalisa ozawufaka laphana ame, kube labantu abazasekela ukuthi lokhu kufanele ukuthi kukhulunywe khona ngakho khonapho. Akula nkinga, akula problem nje. Ayisho lonani into ukuthi ungaphonguyisukumela wena, uthi mina sengiyenza lokhu nalokhu, ungazanga ukuthi kube nomuntu vele onguye osingathiwa kumuva, okuqalisayo.
Umnumzana Malaki Nkomo wakwamela i-Insizwa South edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF. Ubexoxa le-Studio 7 esevela phosi. Sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ayibona ngokwenzakala empini ephakathi kwele-Russia lele-Ukraine ye-Active Antifa ibika ukuba abakubutho lakwele-Ukraine abathunjwa ngele-Russia bakhahlanyezwa okumangalisayo endaweni lapho abavalelwa khona. Ele Moscow kalikakhulumi ngodaba lolu. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amalucaca a-Islamic State ahlasele inkamba yamasotsha ePuntland kwele-Somalia abulala abantu abalikhulu walimala njalo abangamathumi ayisithupha 60. Yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. wezi patelene le Melika. Umnumzana Marco Rubio, umphathintambo kahulumende weMelika, okuhlangothi olubonayo ukudlelana lamanye amazwe uthi uyalusekela uhlelo lwe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFAR ngoba lunceda abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. URubio uthi kumele ngokuya kwesikhathi kwehliswe imali yohlelo lolu njengalokho okufiswa nguhulumende kamongameli Donald Trump osanda kuvala ezinye inhlelo emazweni athiyeneyo lawo leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha eMelika.
Lokho akukhulumayo ni kuyamangalisa nje njengoba yonke into le iphunga ukuxubana engathi iyamangalisa ukuvalwa lokhu kuyekelwe lokhuyana. Okwakhathesi kungathi kuyamangalisa nje ukuthi kathi uthini ngayo le iphepha.
Ye, ngokukhuluma kwakhe-ke uthi kumele ibe khona emazweni athiyeneyo loba nje kuzafunakala ukuthi kuphungulwe izinga layo, kodwa uthi iyanceda abantu sibile okumangalisayo ngoba abantu baphiwa amaphilisi lokunye okuthiyeneyo.
Ye, ilungile, ngibona ngathi ilungile sibinxa esijujalo ngoba abantu bayagula, abantu bazakufa, abantu bayaswela sibili ngoba angithi khona eqinisweni ngabe kuphethwe khonoku ngohulumende bamazwe wona lawo lapha siza khona.
Ye, nxa sisikhangela kodwa sikhangela le Melika siyakwazi ukuthi vele inhlelo ezinje abantu baziqakathekisa kakhulu kuzwekazi le-Africa lapha sitsho lakwele Zimbabwe. Ubona ngazani ukuqhubeka kwako lo uhlelo lolu kungabisa injabulo yini ebantwini beZimbabwe?
Ye, kakhulu ngoba abantu okwakhathesi kumnyama ngithi abantu nxa bekhona phana bethola sithi thina amaphilisi wona la abasizayo babe bengakwazi ukuthi amaphilisi lana avela kuhulumende kumbe avela ngaphi, babe bephonga ubona onesi kuphela. Nxa bengasatholi amaphilisi lana basehluthwele olukhulu kakhulu.
Ukuthi-ke ohulumende abaphana leZimbabwe kukhona yini abangakwenza ukwenzaukuthi nxa uhlelo lolu lungasuswa kancane kumbe ngithi luphungulwe izinga lalo, kambe ukuthi bengenzani? Unawumbono?
Mbona ngathi bangenza ngoba angithi khona kuvele kumele ukuthi yona i-Ministry of Health ibe le mali, imali yokuthi iziphathele izinhlelo lezi, izithengele la amaphilisi la ngoba amaphilisi akhona lapha athengiswa khona abesesiza abantu khona lapho. Mbona ngathi bangakwenza bafake imali ethile eqondane le Ministry of Health
ukuthi uhulumende kazuze kugcine phaka umthelelwane wayi 2% owakufaka kuqala ukuthi ezempilakahle nxa ukuthi uhulumende weZimbabwe edinga imali yenhlelo ezinje.
Angazi-ke lapho, kodwa-ke kuyasweleka kusweleka ukuthi kube nomthelo. Angithi kuyakwenziwa ibhajethi ekuqaliseni komnyaka, kufanele ukuthi uMinister of Health akukhangele kusesekhonali kwenzela ukuthi bakufakele imali.
Ye, khona izele Zimbabwe zingathi le mali yini yokuthi lenze khonokho le mali kalingekho?
Ila, mina ngibona ngathi ikhona imali eZimbabwe ngoba ngenotho le esilayo ekhona laphana kufanele ukuthi ibe khona imali. Engxenye nje kungabe kufanele ukuthi kukhangele ukuthi izinhlelo lezi ziyaphathwa sibili ngendlela yakhona kufanele ukuthi ziphathwe ngayo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas ubexoxa le-Studio 7 eseTexas khonapha eMelika. Wezabatsha, ngalesi sikhathi amazwe omhlaba agoqela leZimbabwe eqhelisa ukusebenza kwe-artificial intelligence kulabatsha abesaba ukuthi lokhu kuzabalethathela imisebenzi. Sixoxe lengcwethi ye-AI lokunye umnumzana Jubilee Mzingayo Sibanda. Siqale ngokumbuza ngabesaba ukulahlekelwa imisebenzi.
I-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa, ngitsho njalo guqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kwakuse kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplaiswa ngamakhompyutha, amakhompyutha azabathathela imisebenzi. Kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqale ukuyisebenzisa.
Kukhona na abantu abangakwenza ukuze bengalahlekela imisebenzi yabo?
Into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama skills amasha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini. Nginganika imizekeliso yokuba umuntu angaqala ukufundela indaba zebo coding, umuntu enelise ukuprograma, umuntu enelise layo ukuzisa njenge data analytics, bonke labo bebekhona abanye abantu abenze o prompt engineering, wonke ama tools akhona la abasebenzisayo abantu abo chat GPT, abo banye bani, wonke ama tools lana alungiswa ngabantu, njalo ethi alungiswa ngabantu abanye manje abalungisayo labo bayahola. So kuba kuhle ukuthi abantu nxa singena kulizwe lesikhathi se-artificial intelligence, abantu bebe ngabantu abafunda amanye ama-skills azabancedisa ukuthi benelise yabo ukuthola umsebenzi kule field yenhlakanipho le-artificial intelligence.
Yona i-artificial intelligence isebenza njani? Isebenza yodwa na?
I-artificial intelligence kumele sikhangele as indlela esingakholaborator ngayo le mtshina, not a replacement. Iba khona ukuthi isincedise senze imisebenzi yethu masinyane, unlike kuqala ukuthi umuntu ngimse ngoba uzathi ngiyafika intelligence into bekumele ubuza yenzila ngalonke uyabe usisenelisa ukuyenza wena ingxenye nge 1 hour kumbe even less than that kumbe ngxenye nge 30 minutes. So kumele abantu benanzile ukuthi artificial intelligence ikhona lapho uzosincedisa emsebenzini yethu, so we should focus on collaboration more and not on a replacement. And ngizathanda futhi ukurecommenda ukuthi abantu kumele befocus on ama soft skills now. Kumele abantu beqinise ama skills anjenge communication, anjengokucabanga like critical thinking, lokuba creative nje. Wonke lengathi le emotional intelligence, uhlakanipha kwemuza ngisho njalo. Ngoba zonke lezi zinto lezi i-AI ngeke ibe le mizwa enjengomuntu ukuthi umuntu abekwazi ukuthi nxa kunje somuntu iphela. So abantu kuqala ukuthi gaba asifunde nini even more ama-skills anjengalabo emotional intelligence, ngisho le communication, wonke le creativity.
UMnumzana Thebile Mzingaye Sibanda, ingcwethi kwezokusetshenziswa kwe-artificial intelligence lokunye esebenza e-Great Zimbabwe University Innovation Hub. Besecingweni lotaboka Ncube weStudio 7 esemaswingo. Uhlangothi lukahulumente weZimbabwe olubona ngokubuthaniswa kwemali yemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solusebenzisa indizamtshina zama-drones ekuhlolisiseni abachapha umngcele welizwe eBridge. Lokhu kufana lokwenziwa ngele-South Africa. Xoxe ngodaba lolu lomnumzana Nqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa sikhangele kuhulumeni weSouth Africa njengoba wafaka ama-drone, uminister we-Home Affairs uthi asebenzile kakhulu ngesikhathi sekhefu, kwagwema ukuthi abantu abaningi akade befisa ukungena kwele South Africa bengena ngendlela ezisemthethweni bakwazile ukuthi bababambe. Kusho lokho ukuthi-ke ama-drones aweSouth Africa ayasebenza kakhulu. Ezweni langakithi kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kule mpahla eziningi ezisimaklwayo zisiya eZimbabwe abantu bebalekela ukubhadala ijuti bahambe emfuleni. Sithemba ukuthi ama-drones lawo angenza njengalokhu kulawenzwa ngawe South Africa ukuthi abantu abanjalo babanjwe, ukwenza ukuthi wonke umuntu othenga impahla evela ngaphandle kwamazwe angene ngendlela eqondileyo babhadale intela okumele ubhadale.
Kodwa kula abanye abantu phela abathi hayi phela ukuthi sikhumaqhume khonapho asila ma-passport asilani, kumele phela siphohle umngcele. Akunjalo maphela,
abanye batsho njalo. Yikho isikhathi esiningi sicela uhulumeni weZimbabwe ukuthi ayehlise i-passport yeZimbabwe ngoba iyadula, kanti futhi lele South Africa sibona ngale 90 days iba ncane ebantwini abasebenza ukuwoda izinto, ngoba umuntu kuyathi usiyafika uJune i-90 days yakhe isiphele ezithile bese sehlule ukuthi uza kwenza njani ebese gcine sehamba egangeni. Cabanga ukuthi thina abantu abahlala khona phana eduzane nxa bezothenga impahla kumele babe lamaphetshana noma izincwadi singathi ngamapayment okuya bezodi impahla kule South Africa babuyele, futhi lokho kwenza ukuthi abantu bahambe ngendlela esemthethweni ngoba abaningi babe balekele ukuthi ivize 90 days abayithwa kanye ngomnyaka amalanga angkhona abesephelile.
Lo umnumzana Ngabuto Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Okuqoki ngike ngingene ngike ngikhulume la ngale amajaha asesilwa la sebophisana. Akula TBC lapho bonke ngamazana wodwa abalwa bodwa abantu laba. Uweshman Ncube labo Chabango ngamazana wodwa. Ayalwisana bona bodwa ngoba ngamasela ngamatsotsi izisebenzi zezano sezisilwa zodwa. Yeka babophisane lokhu zayizano le ifunction yezano izano yodwa le. Thina njengama Zimbabweans njengama citizens of Zimbabwe asinani nabo njalo asikukhangeli sikuzwa nje into nje esenyanyisayo into engalunganga esingelandaba nayo njalo. Abalwe bodwa kabalwisane ababophisane ngoba izisebenzi ezizano lezi hayi iZimbabwe hayi iTBC. TBC ayilakho lokho u-avocate wakuthiya lokhu ngoba ebona ukuthi kona sokungena izisebenzi ezizano zodwa yizo sezisebenza kuleli bandla.
Siyalibonani, siyalibonani baphathi, siyalibonani basakazi ba-Studio 7. Sidlulisa ukubonga umsakazi esinika kona izindaba zonke nje ezimnandi ezisivuselelayo. Siyabonga, siyabonga kakhulu. Enginesicelo la ngicela nje ukuze i-audio yami ngibalwa bakithi. Ngizama ukudlulisa lokho. Ngizubuhlungu kakhulu, abukhulu kakhulu uma ngisizwa kuthiwa uMnangagwa uchothoze uDonald Trump ngento eyenze eSouth Africa. So kusho ukuthi ekuchothozeni kwakhe uzama ukuthi ngoba yena le mali uphila kamnandi uphile emzini wakhe, thina sigcwele amaganga sidinga impilo. Yena ubhizi ungezelela uhlupho eZimbabwe ngoba yena le mali egcwala indlu yakhe. Kodwa abantu bakithi kunzima, kunzima kakhulu lokhu esibhekane lapho esingakwazi lokuthi siyakuthini. Mnangagwa maye ngumuntu omdala ongangani uvule umlomo mpela echotoza ngesimo esikhona eZimbabwe esidalwa nguye futhi.
Studio 7, salibonani, linjani basakazi kanye nabalaleli lonke kuzindalo ezindala phela khona. Hayi, ilizwe lethu bakithi kunzima, kunzima eZimbabwe, angazi kuyathwani bakithi. Yiwo abanye abantu bazavusa kuze kuJesu, kodwa eqinisweni bantu bakithi izano akukhulunywa iqiniso, asikhulume iqiniso bantu bakithi izano ihlulekile. Ihlulekile izano mpela, ihluleke ukuhluleka ngoba bahluleke lokumentena okwathiwa umbuso kaSmith. Izibhedlela zifile, namhlanje ma ugulelwa umuntu esesibhedlela akalatshwa kungela mali. Ngikhuluma nje silomfowethu osempilo owalimala kabuhlungu kalatshwa, funeka imali kuqala. Sibhizi singumdeni sizama ukuhlanganisa leyo mali okuhlanganisa $600. Ningabantu elingalalutho, lingalalo liqala ngaphi lithatha ngaphi, kunzima kanye. Kodwa kufanele imali ihlangane before ezalatshwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa namhla uhlelo lwe-Live Talk lalandela uhlelo lwabatha olwezi connection. Singakehlukanisi ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi ntambo bakarhulumente wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo buyamemetheka eZimbabwe. Ake siqhuba lapha udaba lethu namhlanje olubalisayo umthombo Sithemba uGibbs Dube. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.